Besile President Anyo Chiefan namhla lapho ade kunikezwa osikhulile ama hampers ye kubuye abantu abaningi ngathi abedlula e 500 kwanamhla yabe kuyisiphithiphithi ehofisini njalo umsebenzi wokuthwalana lezinto hayi kumningi kakhulu lokubona ukuthi kugcinwe kuhle lokukhangelela futhi osikhulile abanye bebe kuma wheelchair abanye bekudingakala ukuthi kuthwale zona izitulo abahlezi kizo hayi umsebenzi ubumningi sibili into enhle into eqale kuhle yaphela kuhle abantu bethaba kulo musa labantu vele abaningi okumangalisayo
manje bona labo elibaphathisileyo libakhethe njani bekungabantu bebandla kuphela na kumbe belikhangela bonke asebekhulile kungakhathalekile lokuthi basekela liphi ibandla
hayi besibiza bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla phela osikhulile yibo abasilethe emhlabeni so nxa sebehamba ngodondolo sodingakala ukuthi lathi sibe lothando lokho okompangazi hayi sizakwenza abantu ebantwini abalingana lathi osikhulile ngomama bethu ngeke sabandlulula ngaleyo ndlela so kwanamhla bekumnandi sibili ngoba wonke umuntu bekhona abantu bajabule kakhulu ukuze ukuthi impahla abazitholileyo zivela kumongameli uPresident Chamisa abaningi basuke besithi bona kangena umfana bekujabulisa ukuzwa osikhulile bekukhuluma lokhu ngoba thina siyabe sizitshela ukuthi ngabakho ku-social media siyabe sizitshela ukuthi ama-slogan ethu kabazi but omali sileyo ubona ukuthi iningi yabo osikhulile bayazi ama-slogan hayi bekujabulisa sibili sibafisela inhlanhla osikhulile bethu njalo sifisa ukuthi ngesikhathi samavoti bebe lathi bevotele uNelson Chamisa bavotele ibandla le-Citizens Coalition for Change.